Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani ngithwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesihlanu mhlaka 26 kumfumfu 2018 ngontungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuke udlakela kwabotshwa abantu kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabulalisa abantu ngeviki yokhetho. Ibandla le-MDC lithi liza kwenza umcimbi wokunanza iminyaka elithiyomi lasishiyagalolunye selokhe lasungulwayo. Kuhoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lesinazo liphethe indlikizane yedlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Kalanga House. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC lithi liza kwenza umcimbi wokunanza iminyaka elishumi lasishiyagalolunye selokhe labunjwayo. Umbuthano lo wawumele wenziwe kumaviki amathathu edluleyo, kodwa amapholisa ala ukuthi wenziwe esipha ukuqhamuka kwesihudo sekholera njengesizathu sokwalela leli bandla. Leli bandla lalithe lizagcoba umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli ngoba lisithi nguye owanqobayo kukhetho. Kodwa umgcini sihlalo walo unkosazana Tabitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi ukugcotshwa kukaChamisa akukho kuluhlu lokuzenziwa.
Kusasa njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba u-advocate Chamisa silomkhosi omkhulu kakhulu lapha esithakazelela iminyaka eyi-19 silokhu esikhona silibandla. So umuntu wonke waseZimbabwe uyamemwa ukuthi aze eGwanzura Stadium kusasa azebona inkokheli zebandla lelizwe, inkokheli ezavotelwa nguZulu waseZimbabwe ukuthi babahambise eKenani.
Sizwa kuthiwa uzabe egcotshwa umnumzana Chamisa, kuliqiniso yini lokho?
Thina kusasa siyathakazelela ukuthi sesineminyaka eyi-19 silokhu silwisana nezandla ililanga esilalo. Okokugcotshwa hayi kusho ukuthi izifiso zabanye abantu, kodwa kwa-agenda yethu kakukho lokho.
Ye, manje sike sezwa ukuthi amapholisa kawasavtshelwa ukuthi abantu bayacela imvumo sekuyiwa nje. Liyenze njani lina lapha ngodaba lwamapholisa?
Angithi sonke siyazi ukuthi sahamba sazama ukuthi sithakazelele lele langa. Sitheze sizamile satshelwa ukuthi kakwenzi ukuthi silithakazelele ilanga leli ngodaba lokuthi kulomkhuhlane wekholera. Basalise kathathu, kodwa sitshayela amakhosi ethu ihlombe ukuthi bakubona ekwakubonya libandla lethu ukuthi Public Order and Security Act iyephula ilungelo kaZulu, ikakhulu uma efuna ukutshengisela ngoba kusisekelo sombuso sivunyelwe. So hayi wakhathe sabasiphile imvumo, so kusasa wonke umuntu eGwanzura Stadium.
Bakhona yini abavela kwamanye amabandla elibanxusileyo?
Simemile abantu bonke kumamandla wonke la izanipevu simemile. So kukibo ukuthi bazabuya babambisane lebandla lethu ngoba thina silibandla elihlakazelela ukubambana.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC obekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umbukiso wamaluba lezilimo ze-horticulture ugqitshwe eHarare ngenkuthazo yokuthi ilizwe kumele liqinise imisebenzi yokulima amaluba athengiselwa emazweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lombukiso osungulwe ngolwesibili eHarare ungenwe ngabalimi abamabhizimusi lozulu ngobuningi bakhe. Umnumzana Francis Maphindani oyinkampani yenhlanyelo eSitco uthi batshengisa inhlanyelo ezaphathisa abalimi.
Apha thina as Sitco silapha ukuthi sitshengisa abantu ukuthi thina siyakwanisa ukuliplaya le seed ekuthi liyakwanisa ukwenzani, liyakwanisa ukuyilima liphumele export quality produce as well. It's in a situation as it is still a foreign currency. So thina sikhona ukuthi sithengise ukuthi thina eZimbabwe siyakwanisa ukwenzani, siyakwanisa ukulima sithengise izinto overseas as a quality enough for the market for now.
Umnumzana Dumezweni Sibanda wenkampani yeTrose Zamatura abalungisa inhlanyelo yendumba, umumbo, amabele lokunye bathi sebesungula inhlanyelo yezilimo ze-horticulture ezidingakala elizweni.
Ama sister companies eSlaw, like Zambia, Malawi, South Africa, baku horticulture. Kunganceda ngoba khathesi thina siyayenza ama trials ukuthi ngamatshengiselelo ngapha ukuthi sibone ukuthi ama varieties kumbe imihlobo engabamba lula ngapha yiphi. Kuyabe sekuyizathu zamatura elenhlanyelo ekhabichi, zazamatura elamatamatisi, zazamatura elamaonyo.
Unkosikazi Barbara Madzinga osemsebenzini ngokulima uthi ubuye ukuhlanganela labanye ukuthi abone inhlanyelo ekhona le mithi engaba khona okungathuthukisa umsebenzi wabo wokulima lokuqeda inkinga ababhekana lazo.
Managing ama-pests, lamanzi. Nxa ungalamanzi, awu, ungakuyeka. Funa amanzi. Then manage your pest. Pest are super scattered name. So, ma ungazange uthole imithi, ungazange uthole into yonke, ulime maybe ungaba fertilizer. Amanye amazwe afuna ukuba fertilizer abani.
Oqoqa lomsebenzi wenkampani HPP yakwele Netherlands umnumzana Dick van Ramstonk uthi bafisela ukuthi leZimbabwe libuyele kusimo salo sakudala, livuselele ukulinywa kwamaluba ikakhulu ngoba edingakala ngaphandle kwelizwe. Ngeminyaka yabo 1990 leli lizwe lalithengisa amaluba ngentengo yezigidi ezilikhulu lamachumi edlula kancane amane $143 million. Kodwa ilizwe lalahlekelwa yilo msebenzi ngenxa yohlelo lokwaba kakutsha umhlabathi okungenziwa ngake ngemfanelo kwasolwa kakhulu ngumhlaba wonke jikelele. Lowo msebenzi ugcine uphiwa-ke kwele Kenya eselithengisa-ke amaluba afika phose kumabhiliyoni amabili amadola kwele Melika. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Export Flower Growers Association of Zimbabwe umnumzana Gordon Makoni uthi udubo olukhulu yikusilela kwendawo zokulima lokudingakala kwama-title deeds lokuthi belime kulokuthula emapulazini, ethi uhulumende angaphangisa ukusebenzisana labo kulolu daba ilizwe lingathuthuka sibili kwezamaluba kuminyaka emibili kumbe emithathu elandelayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siyabonga Mark Peter Ntambe. Kuqhamuke udlakela kwabotshwa abantu abahlanu namhla kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabulalisa abantu ngamasotsha ngeviki yokhetho. Ikomishini le ikhokhelwa ngowake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Halima Mohlante. Ababotshiweyo laba besithi ikomishini le kumele icwayisise udaba lwegugurawundi kuqala. Silentathele izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu obe kulomhlangano. Ngiyakwamukela kuhlelo Ana.
ngiyathabula baba Nkomo.
Yeah, kusichazisele ngama feature nokubana ingxabangxoza esiyibonileyo kulomhlangano iphehlwe yini kahle kahle.
Ingxabangxoza ebekhona kulomhlangano iqale lapho i-commission iphule ukuqala umhlangano. I-commission bekumele iqale umhlangano ngo-10, yaqala umhlangano ngama-11 okusasule uZulu. Bathe befika baqala umsebenzi kwaba lojaha wokuqala onguye ophe ubufakazi uThaurayi. Uthi yena wayesebenzela eHarare ngaleso sikhathi ungu-taxi driver njalo lokho esebenzela khona. Kodwa ekupheni kwakhe ubufakazi abantu bebekhonona besithi ulamanga yena ulibutho. Ukufakaza kwabantu kuqhubekele phambili abantu besithi bayayisola i-commission leyi ukuba ize emandebeleni lapho owake waba khona lo mbhuqazo wegugurawundi owabulala abantu abandlula i-50,000 bese ngabe uhulumende uqala ukulungisa khona hathi lokhu okwenzolo lapho okufe khona abantu abayisithupha kuphela. Udlakela luqhubekele phambili okudale ukuba i-commission imisele umhlangano ngapha isimemezelo sokuthi sebesiyakudla ukudla. Ngemva kwalokho i-commission ithe imile kubotshwe abantu abane. Abathathu bakhona ngamalunga ebandla le-Umthakazi Republic Party, oyedwa wakhona ngosakhulayo webandla lezanu PF. Amabizo abo asekhona kodwa amapholisa akakhonfemi.
Ana, ngingenele khonapho. Ababotshiweyo lapha laba lokhe bavalelwe yini kumbe babotshiwe basuka bakhululwa?
Ababotshiweyo laba lokhe bevalelwe base-Central Police Station. Okumangalise uZulu yikuba labo abanye bakhona ababotshiweyo bemelelethe ubufakazi. Wathi ujaha obotshwe ekucineni onguye owesihlanu uSipho Amandla Mafumoyo obotshwe ekucineni ngemva kokuba ethethe ubufakazi waphinde wabikela i-commission ukuthi amapholisa amlindile phandle athi afuna ukumbopha. Isizathu sakhona singazakali, laye uvalelwe uphakathi. Njalo enye into emangalise uZulu yikuba imota ebezibopha laba bantu zimota ezingayisizo zamapholisa, imota khulu ezisebenza esipholiseni. Omunye wakhona imota kade ithwala ababotshiweyo uCommissioner Khumalo.
Hayi, siyabonga ngokusethulela lolu daba Ana.
Ngiyabonga la.
Ye, bangenele umhlangano bakusolile kakhulu ukubotshwa kwabantu laba njalo. Omunye wabo ngomnumzana Efidlela Ncube, incwadi kwezombusazwe.
Inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele ye-Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazi wakho we-Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka-22 Mfumfu kusiyafika umhla ka-26.
Bahlonitshwe ngokuthi kube le commission of inquiry siyayifuna ephathelene le-background ukuba kulungiswe konke khona lokho.
I-commission le ebuye kobulawa yibumbulo kithi abantu bebemathebeleni ngoba akulangqondo lokhu abakwenza ukuthi bangathi i-commission yabantu abayi-6 thina kwabhuqwa abantu abafika 20,000 ngesikhathi se-background. Njalo nxa sikhangela ukuthi abantu siyalamba akula mithi ezibhedlela, imali ebhadala abantu abakhulu ngamba umokanti ngayisebenza emaphilisi nezibhedlela kule korela abantu bagijima ngale bagula ngayinto yokusebenza khona imali. So thina sibumbulu njengoba kwenza ukuthi bafuna ukufida obhuru babo izihlobo zabo labangane kule commission.
kulusizi ngoba kuyakutshengisa ukuthi izwe lethu abantu abakakhululeki and khonoko kuyakutshengisa ukuthi uma umuntu engabotshela ukuthi kwankona umnangagwa waba responsible kufena kayise kube sokuyinto ayibulawelwayo kwa ama-commissioner afakelwane akusekwekile ngoba uma abantu kuthiwa kwankona bengakhulumi ukuthi bona bafila njani akugaranti lutho and okubuhlungu ukuthi phambi kwe-international commission ukubokho umuntu forseengu-emerson wabulala uba wakhe what is wrong with that
ababotshiweyo bathathu abethu uwelcome Moyo uMarshal Sibanda kunye lo Ncube thina esikhala ngakho ukuthi abantu laba ababotshelwe udaba olungaqondananga labo bebotshelwa ize ngoba lokhu kade kukhulunywa umuntu wonke bephiwe ithuba lokukhuluma kwaba lo muntu okhuluma emathelesini okubangele ukuba abantu baqalise ukuxabana labo
labo ngabanye babantu abaphatheke emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwabangela ukudutshulwa kwabantu abayisithupha libutho kulandela ukhetho. Kulamhlanje sikhangela inqabanqoza iqhamuke kobulawayo lamhlanje emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udaba lodlakela olwalandela ukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlezi. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlandla lemfundiso yemvukuzane yevele i-breast cancer lamhlanje sixoxa lo dokotela osebenza kwesinye isibhedlela eselapha imvukuzane kobulawayo. Ubathobile Masuku usethulela lolu daba.
Kuhlelo lwethu namhlanje oluphathelane lomkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yevele sixoxe lo Dr. Thathenda Chingozo, ingcwethi yokwelatshwa kwemvukuzane u-oncologist osebenzela eBulawayo Cancer Clinic. Udokotela Chingonzo uchasisa ngemvukuzane yevele eqalela kusibanga lapho umuntu acajangelwa ukuthi ulomkhuhlane.
Once a patient discovers that there is a lump in the breast and a piece of the lump, which is a biopsy, is taken and this is seen by a doctor called the pathologist and he confirms that the patient has cancer, there are a number of things that we do.
Umuntu engananzelela ukuthi uleqhubi eveleni uyahamba kudokotela okuthiwa ngupathologist. Imvukuzane ilezigaba ezisuka ku-stage 0 kusiya ku-stage 4. U-stage 0 kuyabe kusase kuncane kakhulu. Kusigaba sesine, imvukuzane iyabe isihambe kwezinye izitho ezigoqela amaphaphu, izinso lezibindi. Nxa umuntu engabonakala ukuthi ulomvukuzane, uyahanjiswa kulokho esikuthi CT scan, kodwa lokhu kuyadula kakhulu. Yikho lapha sisenza ama-x-ray kanye le-ultrasound scan ukuthi sibone ukuthi imvukuzane isikuphi isigaba.
So we then do a chest x-ray and an ultrasound scan.
Dr. Chingozo uthi indlela ziningi zokwelapha limvukuzane ngemva kokutholakala ukuthi umuntu engabe elayo.
So there are many forms of treatment. I said there are three main forms. The first one is if the patient can be operated on, so surgery to remove the breast and the lymph nodes can be done.
Kulendlela ezintathu zokwelapha imvukuzane yevele. Okuqala yikuhlinza umuntu nxa ehlinzeka ukukhipha ivele lembilaphi. Okwesibili umuntu uyasiwa ku-oncologist ozabona ukuthi asebenzise yiphi indlela ezogoqela eyokuqala ukupha imithi okuthiwa yi-chemotherapy. Okwesibili yikutshiswa okuthiwa yi-radiotherapy.
Reduce the chances of the cancer coming back in those regions.
Uqhubeke ethi ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane kulakho ukudala ezinye inhlupho ezinjengokulahlekelwa zinwele, ukuswela inzalo lokunye. Kodwa uDr. Chinkozo uthi imvukuzane nxa ingatholakala masinyane iba lula ukwelapha.
So the earlier the cancer is, when it's still a little small lump that is not spread anyway, the higher the chances of curing the cancer.
Imvukuzane nxa ingabonakala isasesigabeni sokuqala kuba lula ukuyelapha. Uhlupho yikuthi iningi liyaphuza ukuya ezibhedlela.
Abesilisa labo basengozini yokuhlaselwa yile mvukuzane laloba nje beyisilinganiso esiphansi kulabesifazana.
Okay, so men, because they also have breast tissue, men have breast. So because they have breast tissue, they also can get breast cancer.
Amadoda lawo ngoba alenyama yamabele ayahlaselwa yimvukuzane yebele njalo ayafana, kuyafana ukubonakalisa kanye lokwelatshwa kwakhona. Lakubomama, lakubo kuqakathekile ukuthi ibonakale lokwelatshwa masinyane.
All that is the same as in women.
Wengeze ethi kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe ngokuhlala ezihlolisisa umzimba wakhe. Ukwelatshwa kwemvukuzane kuya kuguquka minyaka yonke, njalo intengo yokwelatshwa ivele iphezulu emhlabeni wonke jikelele. Kuleminye imithi esikhona ephungula izehlakalo ezifana lokuphunguka kwenwele nxa umuntu eselatshwa kanye lokunye okujwayelekileyo. Iningi labantu liyesaba ukuyahlolwa imvukuzane ngenxa yokwesaba nje, kodwa ukuhlola kuyasiza ekulondolozeni impilo lomkhuhlane ungakaze umemetheke njalo kusaselula ukwelapha. Abantu bayakhuthazwa ukuxhasana njengemuli ekulwisaleni lemvukuzane yebele ngoba yiselapheka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umqeqeshi weHighlanders uMadinda Ndlovu uthi akayindawo lancanje kulamahungahunga athi ufuna liqembu lenkezi Platinum Stars. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nabalandeli beqembu leHighlanders esebenzisa ikhasi leFacebook leqembu leli uMadinda Ndlovu uthi yena laye uzwa ngelikabathi kuthiwa iqembu lenkezi Platinum Stars liyamfuna ukuba abe ngumqeqeshi walo, kodwa yena kula muntu oseke wakhulumisana laye phezu kwalokho. Ngalokho-ke kaNdlovu uthi yena uzimisele ukufeza umsebenzi awuqalise kuqembu leHighlanders lona lobelane lalo phansi isivumelwano esomsebenzi eseminyaka emithathu.
Uhlelo lolu esiphezulu kwalo solusiya lusiyavuthwa ukuthi ngibona angani sizabe sesivuna nje ngesikhashana esifitshane esilandelayo. Ngalokhu-ke anginanjongo eyokwehlukana lohlelo engaluqalayo, ngaphandle kokuba abalandeli beqembu bengatsho bethi abasangifuni. Hayi, yilapho angiyeke ngibambe ngamandla.
Inkulumo phezu kokusasa likaMadinda Ndlovu, iqembu leHighlanders lavuke ngemva kokungcotshwa kwabuhlungu kwaleli qembu lithawa ngelechapunku ngefuko kanyango lwesine enkundleni i-Asport. Ensukwini ezedluleyo uMadinda uveze isifiso sokuba iqembu lebhosa luqede lihleze endaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCasalaga Premier Soccer League, kodwa indlela elidlale ngayo emidlalweni yalo eyisikhombisa elisanda kuyidlala lapho elenisekhona unqoba kanye kuphela, yitsho ukuba leso sifiso aselakho ukufezeka. Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo le miklomelo ngamashumi amanelane, njalo kwimidlalo yalo emithathu eliselelayo lizadlala lele Harare City, elebulawayo Chiefs kanye lele FC Platinum. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu umncintiswano walonyaka wenkezi yeChibuku Super Cup uqhubekela phambili kulimpela viki, lapho kuyadlalwa khona imidlalo yesigaba sesemifinal, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leHarare City lizadibana lele Cape United enkundleni iRufaro, kuthi ngensundu iqembu leDynamos lizanqikelana lele Triangle khona futhi njalo enkundleni iRufaro. Amaqembu azanqoba kusasa yiwo azadlibela phambili ayedlala kufinal, lakuthi iqembu elizanqoba lapho yilo elizamela ilizwe leZimbabwe ngomncintiswano weCAF Confederation Cup. Iqembu leHarare City yilo eliphethe linkezo ngemva kokunqoba nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwo Gaza Friday lamhlanje sihamba leqembo lesinazo liphete indlikizane yedlalate lalo elitsha elilesihloko esithi Galanga House.
Vakutubanjeleli Records. Tomboli singa botele gewe. Tomboli singa botele gewe. Tomboli singa botele gewe.
Leli lidlalate lesinazo elesithathu njalo liqukethe ingoma ezilitshumi lanye ezigoqela uLobalumbo.
She's moving on the dance floor.
Iqembu leli lingene kwezomculo eminyakeni embalwa edluleyo ngendlikizane yalo elokhu ihlanyisa abanengi ethi Galanga Child. Kudlalade elitsha leli isinazo iqhubeke ngobugabazi bayo obuvela sobala kule ethi Madlandolila. Kheli waleli qembu uTeacher Bona Malaba Ncube uyachasisa ngalingoma.
Ngathi ingoma nje ekhuluma ngama prejudices ahlangana abantu abahlangana layo ukukhethana engathi inketha bechavi abantu balama preconceived ideas ngeminye imihlobo uze umuntu esithi amakhalanga ngomadlandolila mase besidla bayakhala sikufake nje in a comical way ukuthi singabangeli abantu i-stress ngoba masishaya izingoma masishaya i-music sifuna ukukhipha abantu i-stress.
Labo abangathanda ukulithenga idlalade Ncube balithola ngapi?
Leli dlalade likhona kuma-online stores afana labo Amazon, iTunes, Google Play, mawuse UK liyatholakala. Ungasikhangela kuFacebook wampana noma ungakudinga ipheji lesinazo kuFacebook uthumele imeseji usitshele ukuthi ufuna-ke idlalade noma ungadinga mina-ke Teach Malaba Ncube ngiyatholakala lami kuFacebook uma ulidinga idlalade lakhona. EZimbabwe silo manager wethu Trevor Kaite ma ulifuna idlalade ungamthinte layo uyatholakala kubo-Facebook. Siyabonga.
Iqembu lesinazo liziqhenya ngokuba ngelakuqala ukuhlabela umculo we-house ngolimi lwesikhalanga. Liphuma ke enkundleni ngale njalo indlikizane ethi Mandiziva. Sabelage gamnandi beqhuba uhlelo lwe 2 kodwa singake sihlukanisikhangele ebezihamba phambili. kuqhamuke udlakela kwabotsha abantu abane kobulawayo emhlanganweni wekomishini ecwayisisa udlakela olwalandela ukhetho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.